So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kutselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo kasekho.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Kuwoza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi i-coronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba lenani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu, i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye, 11,200, kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye, 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha, 64,700. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili, 83.6 million, abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili, 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifika amachumi amabili, 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia. Ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi le mngcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka eBorda, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela, kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu i-Beitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe, kodwa isetshenziswa ngabantu abaya e-DRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border e-Africa, liborder eliphithizela kakhulu i-Africa jikelele. Nxa sisithi siyakhangela, into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala, kungakhathalekile ukuthi ngabe kulesifo se-COVID ngabe sikhona, iCovid ingakafiki iBeitbridge border post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi ifestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombolochi phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubo Lutumba ungakhangela usukela Lutumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder is something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okusho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudingeka ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane. Baguqule iBeitbridge border post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu ibridge lelana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezukwalo kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo bese beseceleni kubengahlanganiswa ngalabantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa noma bengahlanganiswa ngalabantu abeneliseki iservice yankhona still iyabe ilokhinzima due to ukuthi isystem ifuna ukuupgrade iwa eBeitbridge border post eSouth African side lezim side kodwa into eyinkinga kakhulu yicorruption ubusela
lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla leEconomic Freedom Fighters sixoxelayo ekobulawayo ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana bekezela madomo ufuzwayo kasekho umnumzana ufuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center umnumzana ufuzwayo wayevame ukuxoxa le-studio 7 kwinhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe ezomnotho lezamalungelo oluntu asizweni ekhuluma ku-studio 7 kwinyanga ezedluleyo
Yeah, I think e report le sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku commission eyafakwa nguhulumende and i commission eyafakwa ngoba ithembakele. Okuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So e report le iza sivula mihlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolice adonse siyalikhuluma kwawo abo Johanna baphuma ngale labo bekhuluma kwawo so yona izabuye phakathi laphakathi iyeza yesiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani so aba kutsho ibona ukuthi babona impawu ezijengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwe abatshaya kakhulu ijengisa ukuthi yinto engabe liqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo
lo umnumzana bekezela maduma afuzwayo utshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le studio 7 kunyanga ezedluleyo Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi le-Afrika omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki, kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besixwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona. Ingaba khona liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani. Okwakathesi hayi liqinise kakhulu landela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo yokuthi kumele ichasiselwe abantu ukuthi isebenza njani, njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani. Ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo, abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu, abanye bathi iright iyelapha. Ngibona ngani kungabi ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende le-Ministry of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu, njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yama-vaccine ngokuchiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane, okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane ne-World Health Organization lamankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele, emakhaya kuyo wonke umuntu, umntwana, umuntu omdala, abagulayo labo bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frankie Phiri ngomunye wabasese lokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna, kodwa baqale befake bona amakhiwa khona ngale ngayibulala iqale ibulale bona ngenzeni sisesurvivor thina, kodwa hayi ngiyayifuna sibili nqaka ukuthi yasenza, kodwa baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulo mcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine ibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19, kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China, it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngoku ibhizimusi leyi ngoba ama-companies sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni, ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi wokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kulamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19, njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele, e-Red Cross Society kwele Botswana, ithiningi labantu ababhekane lobunzima ngesikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kubeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana, ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo ezisemthethweni zokuhlala lokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi wesizalwane seZimbabwe esihlala eFrancis Town uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselokudown. lockdown.
Ubungomnya wonzima kakhulu uningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa. So nxa kuvaliwe kubanzima ukuthi bezisize ngoba akula lapha bangathola khona bayebehlele ezindlini. Akula umuntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngizozonthanyelela la.
Esinye njalo isizalo nesizimbabwe umnzana Benjamin Spanda ubhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka isithebo ngesikhathi uqhamuka iCovid-19 kwele Botswana ngombimbitho.
So ngene iCorona izinto zonke zajika kwayalelale ibhizinesi engahambi kahle kakhulu kodwa anzange ngitshone like iphansi kangawo kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amukade ngisithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a bad year
kodwa uSpanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unchallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see ukuthi how can I make money in the new normal. Soze sihlale sikhala ngokuthi kukhona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labe Zimbabwe ngabantu abasebenzayo ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza betshwe ngaphandle.
Abaningi baza bancedwa ukuthi we have some groups that we created. So we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngobani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika uABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with the hampers of groceries of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi nani labantu abatholakala bele COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakala njalo uhlobo olutsha lo COVID-19 olubuka lumetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula loluvelise lukhona osekubone amanye amazwe iphindela kunhlelo zokuvala isigaba kumbe ilizwe lonke ezama lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labe Zimbabwe sebehlala kule Botswana abacabanga ukuthi imncele ingaphanga ivalo ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSiyabron kwele Botswana.
Live talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Osamele ugcotshwa kuba ngumongameli weMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje bachayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe Dick Clark's New Year's Rocking Eve. UBiden uthela nxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump wele Melika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubutho ngokusebenza kadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter. Iziphathamandla zesabelo se-Nashville lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga leKhisimusi. Usibalukhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumamanzenzo komumo wezinto i-state of emergency ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
Ngesizwe ukuthi abanye abalaleli be Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, yalibingelela kusele kanje. Kwanti ba Studio 7 isithi njani impilo bonke bafaka abasakazi labalaleli bonke lonke indawo zonke zelizwe. Nyaka ka-2021 lakho kuzaba kulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu udonsa yona lo ka-2020 nxa umkhuhlane lowo. Kungela ukuphila kahle ngoba lokho kusasebenza umthetho nalosiwa la u-2020 nalowo ekomkhuhlane lakho lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma ngomgcini idlala oyiluphana emzoni
ngibonanza ngibona abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sela leli umnangagwa lithi lithathe leaf uthathe leaf ubesenza umsebenzi wakhe uyenzeni usebenzela abantu labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthathe leaf ubesenzani ngoba akula ngisho leyo yinto ayisize ngayo abantu kanti uyenza umsebenzi bani uholelani nampo chiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu is a minister of health umuntu is vice president manje umuntu njalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba linqubekela phambili ngezano PF le 2021 sicela izano PF yekeli kutshontsha cela izano PF ogogo labokhulu be resign benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathathe amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongamboniyo ngumuntu obulala ilizwe lo ngumuntu oqhubeke esatshontsha futhi elizweni nguye obulala ilizwe umnangagwa lo labochiwenga lapho ochiwenga babalwa kuminister of health ochiwenga babalwa kubo-vice president khathele labo gogo labokhulu laba abantu beresign imisebenzi laba bechiyela abantwana abancane kathi msebenzi bani bona abangeyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le
elokwesemsebenzini alibanani basakazi beStudio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyaka nomusha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane la u2021 omusha kangaka ha kuzabanzima ngendlela embona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekeze politiki yeZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC labozanu hhayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha ngani kuyadlalwa kuphela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plant
2021 will be a tough year eZimbabwe izinto zokhuphuka loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and a political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola ukudla kodwa kutholakala konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kazoba lenye political iZANU-PF ezayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that they vote for ZANU-PF njengamanje angithi basayenza lokho kuyisketchinyana kwabo ngathi bathi opposition party nawo sebelala ungathi opposition party idobha manje sekuse grand ku tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka
ithi was a Friday my darling was a Friday 7 zobogile
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginqi zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Anelihleza ubaba kaJohn uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini iCoronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqala elithi ngeke ngivume leli dlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje belwimvela kancane ngesikhathi seCoronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhleza kusuye yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidlamahabulo phose umnyaka wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasembu Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphila lo mnyaka bepheke baphaka elitshisayo idlalade elithi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Sandula, Masendu Boys, Jiligiti, Uzipate Papo Mange,
Amaya Musonga Sisi, Utongo Pata Uyehigiza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalo mnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa ungamvakatshela lobanini.
Ziyabhavuma impela, singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy and Shining Fellows, Charles Zwane, Wendovane Super Sound, Itupia Masters, Dupute Warriors, Dumo Sound, Choloto Great Sound. Sihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu. Ungaphuthelwa mlaleli.
Injanji kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukuncindezelwa u-2020 onzima wethula imvikizane edlalade walitha igama elithi sidla isimabiliya. Ngakolunisa ngothi abeZimbabwe abasekela izomculo labo abazange balahle imbeleko ngokunzima kwa 2020. Idatha zendaba zeZimbabwe zigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli iK9 Studios. Umgcinihlalo wale nkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekile ukuthi ule mali loba akalayo.
Kwamanje sikhethe sithatha bonke as long i-talent likhona, abantu bayothanda umculo wakho, sibone ukuthi nawe into oyiphetheyo abantu bazayithanda, siyakufaka ebantwini. Sakhangela lolu dubu ukuthi hayi kunehlupho yemali, abantu banalo i-talent bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebe ngobhodi nabo sisibethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali. Thina lapha into esamuzoyiqondisisa kulaba abatsha, even nabadala, ma i-talent lisakhona lisavuma, iminyango evuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabeZimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu xa kukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke, uMajor General uthi akesiduduzane ngale eyothando lapha athi sithandwa sami ngimamele. Melesulu 7 Johannesburg kwele South Africa ninguThuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ibezikhokhela Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa usuqhamuke kweleSouth Africa. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.